Kube linyathelo elihle lelo obabunkomo ukuthi ilizwe leNgilandi livulele abantu as long as nqa ukuthi siwathola ama vaccines akho siwahlaba ama vaccines akho bekungasela isizathu sokuthi kungabe kusayenzwa yini ukuthi abantu beloko bavalelwe sonke lesisikhathi kodwa ke okukhulu ebekade beloko bekukhangela kade bekhangela ama statistics laphana kuwo la amazwe ikakhulukazi emazweni akithi nala ngizakhulubela kakhulu emazweni ase aku South Africa region khulumela indawo ifana le South Africa le Zimbabwe le Namibia le Botswana le labo Mozambique kade bekhangele kakhulu ukuthi ama statistics athini ngabantu abavaccinated so okuye kwatshengisela kathesi ukuthi abantu asebahlatshwa ama vaccine sebebaningi kakhulu sibili okutshengisela ukuthi abantu sebephephile ngobuningi babo njalo indlela yokutransmitter noma yokudlulisa umkhuhlane isisezingele eliphansi kakhulu ingakho baye babona sokufanele ukuthi sebefanele ukuthi bakuvulele lokho kodwa ke asingakhohlwa njalo ukuthi bakuvulele kunjalo kodwa isikuthi bavulele nanoma ngubani kodwa bavulele labo abahlatshwayo ama vaccine noma asebahlatshwa amajebo abo omabili ukwenzela ukuthi babekwazi ukuthi noma usuka lapho suka khona uyabuphephile awusoze ubuye lomkhuhlane lo njalo awusoze usabalalise umkhuhlane lo ngoba nxa uye wathola ivaccine izinga lokusabalalisa umkhuhlane lo liba phansi kakhulu
Ungathi bakhona yini abeZimbabwe abaseBilitane ekade besehluleka ukuya ekhaya ngenxa yemigoqo le kumbe abaseZimbabwe abahlala eBilitane ekade sebesehluleka ukuphenduka ngenxa yalimigoqo
Ziningi kakhulu izizalwane zaseZimbabwe lapha eNgilandi babunkomo njalo ziningi ezinye izizalwane zaseNgilandi ezisezimbabwe ebekade zidinga ukuthi ziphenduke zibuye eNgilandi labaningi abalapha eNgilandi kade bedinga ukuthi bahambe baye eZimbabwe njengoba sisazi ukuthi abantu izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kuleli lizwe leli ziningi kakhulu kodwa ke into ebekade inzima kakhulu njalo into ebekade ilomthwalo omkhulu kakhulu bekuyimali leyi ebekade ichajwa noma ngithi ebekade se yethulwe phezulu kwabantu abahamba besiya emazweni asese ku red list imali engange 2250 pound imali leyi ukuthi nxa siqathanisa le mali yama rands ibifika lapha na phose kube 50000 rands so bekunzima kakhulu ukuthi nxa umuntu uye wathi usuka lapha kulelizwe uhamba usiye ekhaya akukholula ukuthi umuntu nxa iphenduka aphenduke aphinde ahlukane le mali eningi kangaka efika mhlawumbe 50000 ebhadala nje ezinye indleko okungafanela ukuthi yasibhadala ngoba siyazi ukuthi nxa sihamba sisemakhaya sifike sibe lezi lama expenditures amaningi sibhadale lezi zinto eziningi lezinye izinto ezokwakha lani nxa usuphenduka uphenduka ongasela imali ngoba usuphenduka usuzodinga njalo enye imali kodwa ke bekubuhlungu kakhulu ukuthi sekufanele ukuthi nxa uphenduka ubusuthatha imali yonke eningi kangaka uyithathe nje uyiphosele emgodini wesambane olusazi mhlophe ukuthi emuva kusese lezi zinto eziningi ezisadinga imali ezisadinga ukuthi zilungiswe kodwa ubusulahlekelwa imali engakho yinto eyenza ukuthi abantu abaningi bavaleleke bengayineli ukuthi bahambe bayekhaya kungenxa yesizathu sokuthi icharge ebekade imali kade idingakala ukuthi kubhadalwe ama quarantine center yama hotel nale kade iningi kakhulu yikho ngithemba ukuthi kathesi abantu beZimbabwe kube kwabakhulula kakhulu abanengi ngoba abanye abantu sebedlide iminyaka emibili bengakaze bayekhaya abanye abantu ngoba kakhulu sekulo kwaqala iCovid babunkomo ngo-2019 abantu bahle bavaleleka bahlile ukuthi bahambe ekhaya kodwa ke abantu kathesi bayajabula kakhulu bebonga isinqumo lesi esithethwe ilizwe laseNgilandi ukuthi abakhiphe amazwe ilizwe laseZimbabwe ku-red list ukwenzela ukuthi abantu baseZimbabwe bayelelise ukuthi bahambe noma baphinde babuyele ekhaya ngendlela eyayevele isenziwa ngayo emalangeni adlulayo.